siyabonga Mavela Silo Cree sili tjona njani mthwakazi omuhle siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kukhanya sokuphume information etshengisa ukuthi abantu ababathumba uItai sesibazi ukuthi ngobani njalo sesilomfanekiso otshengisa uItai efaliwe ubuso.
Abe muli yakodza marabathi sebethole imfanekiso lobufakazi obuveza sobala ukuthi uItai Tsamara wanyamalaliswa ngabohlangothi lwaba kubutho abasebenza ensitha abe military intelligence.
Umbiso kwa yena nguye owalingisa umhlangano lo kumbe kuthiwa konzima xa zikhangela umthetho wesiposo sokuthini. So wakhonzile umhlangano nalo engaelanga kumbe engazisanga u-regulating authority wesigaba esigodini.
Umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Advocacy for Reform and Development umnumzana Themba Mliswa ukhululwe namhla ngemva kokubojwa izolo esigodini. I-Highlanders isiphefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba i-Dynamos ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abe muli yakozamara bathi sebelobufakazi obuveza sobala ukuthi umnumzana uItai Tsamara wanyamalaliswa ngabohlangothi lwabakubutho abasebenza ensitha abe military intelligence ngoba sokule mfanekiso asebeyitholile ecatshangelwa ukuthi ngekaTsamara emveza egqokiswe imask sezilitshumi lanhlanu inyanga lokhu enyamalele uTsamara. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngumfowabo kaItai uPatterson Tsamara emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center oqoqwe ngabehlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UPatterson uthi ubufakazi asebutholile buveza ukuba akazange aphuma elizweni njengalokho okuke kwachiwo ngezinye inkokheli zikahulumende weZANU-PF okubalisa umphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo othi wabalekela kweleBotswana lanxa engazange awatsho amagama alabo abathumba uItai kanye lokuba ngobani ababanikeze lobo bufakazi. UPatterson uthi kenelisi uwaveza okwamanje lanxa belawo lawo magama.
Incontestable evidence was availed to us and I dare
silobufakazi obaneleyo obungaphikiswayo ngifuna abaphikisayo ukubalisa uMongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe ukuba babuphikise. Ngingake ngatsho okwakathesi ukuba uyaphila loba hatshi umfowethu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni ye-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni ukugcizelele lokho okuthiwo nguPatterson.
Kukhanya sokuphume information etshengisa ukuthi abantu ababathumba uItai sesibazi ukuthi ngobani njalo sesilomfanekiso otshengisa uItai efaliwe ubuso khanya wake wachaywa wake wahlukuluswa bedinga information kuwe.
Unyoni uyagcizelela njalo amazwi kaPatterson ukuthi bengeke baveza okwamanje amagama abamthumbayo abakubutho.
Amagama silawo ngoba ngabantu esikwanisa ukubonana labo sikhuluma labo sixoxa labo amagama silawo but okwakathesa sikagwanisa ukuthi siwakhulume ngoba sisasebenza labo ukuthi basinike information ekwanileyo. Ukwesaba kukhona nje but akula nto esingayenza ngoba kumele lokho kugcine kathesi okokuthunjwa kwabantu. So sifuna ukuthi uItai abe nguye okugcina ukuthi i-government ka-Robert Mugabe iyathumba abantu labeZimbabwe.
UItai Tsamara unyamalale ngenyanga kaMbimbitho nyakenye ngemva kokuphatheka kwezokukhankasela ukuba uMongameli Robert Mugabe eseluphele kungakho kumele achiye umsebenzi esenza lokhu ekhokhela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Kusenjalo abenhlanganiso ekhankasela ukuqedwa kokunyamalala kwabantu umhlaba wonke eye-International Coalition Against Enforced Disappearance ikhuthaza iZimbabwe ukuba ibeke imithetho evikela uzulu engozini yokunyamalaliswa. EleZimbabwe libikwa lokhu elingakasayini loba ukuba lomthetho ohambelana lesivumelwano senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba esivikela abantu engozini yokuthunjwa benyamalala ese-United Nations Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umkhokeli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uphume namhla esibhedlela kwele South Africa kulandela ukwelatshwa kwakhe umkhuhlane ongaqanjwanga omhlasele ngeviki edluleyo. UTsvangirai ubekhangelelwe ukukhokhela ukutshengisela okwenzakale kobulawayo ngomgqibelo kodwa ubengekho. Ibandla lakhe lithi ukutshengisela lokhu kuphumelele kakhulu ngoba inkulungwane zabantu ziphatheke kukho. Ngemva kwalokhu kutshengisela, ibandla le-MDCT lithi lizaqhuba okunye njalo ezitaladeni zeMtare ngoNcwabakazi. Ngeviki edluleyo, ibandla le-ZANU-PF lalo lifolile ezitaladeni litshengisela usekelo kuMongameli Mugabe eHarare. Ukuhlaziya ukutshengisela lokho, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethe cubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele, yena othi kuyikuchitha isikhathi.
Mbona ngani kutshengisela ukuthi kulohlupho phakathi kuzano la ku-MDC, ngoba nxa kuyukuthi uwinile i-election ngikhaya leli isayidini lezano uyenza kuhle, akula need yokuthi ubize abantu bezoyendosa umsebenzi owenzayo ngokuthi babize bezotshengisela ukuthi bayakusapota kumbe balokhu belawe. So kuzano isayini yokuthi kuleyinye into abakwazi ukuthi ihamba wrong, kuleyinye into abayibonayo ukuthi ayisahambi ngendlela and ngesikhathi lesi i-economy yikho sebebiza abantu ukuthi bezothi noma i-economy ingahambi kuhle abantu belokhu besithanda. Bese kusithi ku-opposition mbona ngani kutshengisela lakho uhlupho lwe-leadership, because yisikhathi okumele ukuthi nxa umuntu eku-opposition enze i-politics ezimnandi kakhulu, ngoba umuntu osewinile sehlulekile ukurani ilizwe. Njenge-opposition yisikhathi yona ukuthi hhayi salitshela ukuthi umuntu lo uzawina sesehluleke ukurani ilizwe njengoba lakho sakuthi nakukuyehluleka asenzele. But ngenxa yokuthi i-MDC siyehlulekile ukuprovida kumbe ukunika i-leadership yena le efunakalayo, sebethathwa ludumo labo ukuthi hhayi allright njengalaba sebemajile lathi asimatheni. But umbuze ukuthi into enhle bamathile, umbuze ukuthi sebemajile so what?
Ye, siyabona ukubana bathi bona sebeyaqhubekela phambili ngokufola khona lokhu abakwenzileyo besedolobheni leMtare. Ungathini wena lo?
Amarali kaGrace ukuthi uGrace wabhoda ilizwe lonke esenza amarali, yena waba lo mbuzo ngoba athi qeda khonapho waxotsha uJoyce Mujuru. So abe-opposition bangahamba eMtare behambe eGogwe behambe ngaphi ngaphi, kuyazakala ukuthi imajority yabantu abadubekayo njalo abasapota iZANU basemakhaya. I-opposition ithumayela ebantwini asebevele sebesebandleni ithiya egabheni. Kumele behambe eTsholotsho, eHurungwe, eUzumba Marambafungo, eLupane, lapho kula 2 million yabantu abalamba khona, lapho kulabantu ababakhafulayo ngo-2013 bebakhonvinsa ukuthi abantu elabavotela ngo-2013 abasayenzi lokho bathi bazakwenza. Ingaphi imisebenzi eyi-2 million abalithembelayo yona? Ingaphi 15 billion yamadiamond? Ingaphi ikhonomi abathi izabanhle khona?
UMnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Umsakazo wako we Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe live talk ekhasini lethu lenkundleni ye Facebook. Ungakuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo 8:30 kusiya ngo 9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqhakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu ku Facebook ele VOA Indebele.
Umkhokeli wenhlanganiso yabasakhulayo i-Youth Advocacy for Reform and Development umnumzana Themba Mliswa ukhululwe namhla kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esigodini esetheswa icala lokwenza umhlangano ongavunyelwanga ngamapholisa. Kodwa umthethwandaba uthe akhululwe engahlawuliswanga imali yesibambiso i-bail. Sixoxele igqetha lakhe umnumzana Lizwe Jamela ukuze sizwe okunengi.
So abanye bakhona abayi-23 bathenebeyekelwa izolo kuthiwa hayi ihambe ezindlini sebelekodwa ama-details abo. Wasala sokuthonisiswa umnumzana Umliswa kuthiwa yena nguye owalungisa umhlangano lowo kumbe sithi owakhonzima xa sikhangele umthetho wephosa uthuthini. Wakhonzini umhlangano nalo engatshelanga kumbe engazisanga u-regulating authority wesigaba esigodini.
Sizwa kuthiwa engakabotshwa uke wangani uphendulana kubi lomunye ukhansila. Kungakuyikho yini lokhu okubangele ukuthi abotshwe?
Lokhu andizoze ngikwanisa ukuthi ngikukhonfirme ngoba kade kungekho kumaphepha alumethi uqala icala lakhona. Ngaba le hearing ukuthi wagcina bembobha nje lokhu ehamba eqhuka ephenduke esigodini ephongukubuya just to fix him. Kanti nxa sikhangela icala lona ngokwalo alifiswa yona akulani lokuthi kulo khansela ongafuniyo ukuthi uThemba Mliswa ekhelikhokho khona nxa sefike engodini ezihambela ngohambo lwakhe kumbe awuna abangani bakhe nxa ezihambela ngoba izimbabwe yilizwe elikhululekileyo umuntu uyakwanisa ukuthi ezingele kutholo kumbe irestorant nayethenga okuphuzwayo lokudliwayo. Lokuyiphelese izinto kuthiwa lo khansela mbe wakadeyena uthembe udingane esigabeni sakhe yena engakwazi ngiyofune ofunzeenika abantu iyotonsinto abantu besigabeni sakhe. Lokhu hhayi akunamthetho othinelwa ukhansela ngiyofunze ikebe nxa umuntu ezihambela kwaye ezihambela nje ngasesebhodini sefonele ukhansela ukuthi ngilaphi esigabeni sakho babakhansela.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha likamnumzana Themba Mliswa obekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigodini. Inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe sisungule isikhwama sokuphathisa intatheli zindaba ukuze zethule indaba ezilohlonzi ezikhwabithwa nguZulu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-VMCZ unkosikazi Faith Ndlovu uthi bazafundisa abahleli labezindaba ngokuloba okulohlonzi njalo okujulileyo emizameni yokuthuthukisa ukwethulwa kwendaba lezinga laphezulu elizweni.
Inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe isiqale uhlelo lokuphathisa abentatheli izindaba ukuthi bachwayisise njalo bahlubungulisise izindaba abazibhalayo.
Ilunga lebhodi ye-VMCZ ongumgcinisihlalo we-Zimbabwe Network of Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube uthi uyathokoza wamukela ngenjabulo inyathelo lokubunjwa kwalesi sikhwama.
Bese kubona mnyala edluleyo ukuthi bantathele izindaba ezigijimela indaba ezilula ezokuthi ubaba umgaba uthe ubaba uthangelayo uthe ubaba uncube uthe esiwufunayo ukuthi khona ne-corruption ekhona intathele izindaba zibe lakho ukuthi zikhulume ukuthi khona kutshontshwe ngaphi amasela ngoba so ngakho sijayele ihlombe i-Voluntary Media Council of Zimbabwe ukuthi sibuyela lolu hlelo.
Intatheli izindaba ezimeleyo uKhanyile Mlotshwa laye uveze ukuthokoza ngenyathelo labe-VMCZ ethi size kahle ngoba ukulotshwa kwendaba ezicubungulwe kabanzi kuyasilela ezweni.
Iprogramu isikele ezweni sizethu sizasinceda ukuba sibhale izindaba ezijulileyo, iindaba ezinceda ababali labafundi bamaphepha ukuba bazwisise ukuba kwenzakalani elizweni nasempilweni zabo.
Umlobi weSunday News uRobin Muthethu laye ugcizelele amazwi kamlotshwa.
Uhlelo lolu olulethwe yi-VMCZ siyaluthakazelela kakhulu njengentatheli zendaba ngoba sesizakwanisa ukubhala indaba ezilubanzi.
Kuphenyo olwenziwa ngabohlangothi lwe-Information and Media Panel of Inquiry, uZulu weZimbabwe ubikwa ekhala ngokuthi intatheli zindaba azisalobi indaba ezijulileyo njalo ezicubungulwe kahle. Ngakho i-VMCZ ithi izama ukulungisa isikhexe esadalwa ngokwaphuma kuphenyo ngokuthatha leli nyathelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela imbiko ethi abantwana abangamankazana abaningi bathola izisu bengakadluli iminyaka elitshumi lasishiyagalombili. Kambe kungaba kubangelwa yini lokho? Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo, lomunye wami uTatenda Gumbo. Abumanyano weZimbabwe National Agreement Platform, okuyinhlanganiso ebunjwa ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezisebenzelana loZulu kanye lamabandla ezokholo, sebeveze owabo umbono ngodaba lwemali efuna ukulethwa nguhulumende eyama-bond notes. Bathi kumele uhulumende ehlukane lalumcabango. Umqondisi walenhlanganiso uBishop Anselimo Magaya wethule amazwi la emhlanganweni awenzele ntatheli zindaba. Abenhlanganiso le bathi okwenziwa nguhulumende isibonelo sokuthi usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe, njalo bathi akusoze kuncede ekwehliseni udubo lokusilela kwemali elizweni. UMagaya lenhlanganiso yakhe bathi lokhu kuzahle kubuyisele uZulu kusimo ayekiso ngomnyaka ka-2008. Ku-Live Talk lamhla silinika ithuba lokuzikhulumela imbono yenu ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Ghana sesole kakhulu umcabango ovezwe ngomkhokheli wohlangothi lwamapholisa okuvimba ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini ezokuzilibazisa ezigoqela iFacebook okwensuku ezimbili. Ukhetho luqhutshwa ekupheleni kwayo kwalonyaka ngoLwezi. Umthethwandaba wase-Uganda usugwebe amadoda amahlanu ukuhlala ejele okwempilo yawo yonke ngemva kokutholakala elecala lokuthi amabhomba amabili kwaba bebukele umdlalo wenguqu we-World Cup. Abaphatheke kwezempilakahle kanye lokuvikelwa kwamalungelo abasakhulayo labesifazana bathi impumela yophenyo lwanyakenye kwezempilakahle kumele lusetshenziswe ukuze uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ziqakathekise ukufinyelela amantombazana ikakhulu emaphandleni ukuwagcina esikolo aze aphutshe ibanga laphezulu njalo kube lokucubungula njalo nje ngokuziphatha kwabasakhulayo kwezemacansini. Kubika uNothando Sibanda.
Impumela yophenyo lwanyakenye olweZimbabwe Demographic Health Survey siyethulwe iveza ukuba asisemaningi kakhulu amantombazana azithwalayo phakathi kweminyaka ichumi lanhlanu lechumi lesitshiyagalolunye. Impumela le iveza ukuthi ingozi yalokhu iphindwe kabili kulabo abagcine ukufunda ebangeni laphansi kulabo abaqhubekela kubanga laphezulu. Osakhulayo unkosazana Angeline Moyo uthi lokhu kubangelwa ingxoxo esezike zabakhona ngokutholakala kwendlela zokuvikela ezikolo, athi kutshengisa ukuthi kungasiza ukuthi abasakhulayo bazisebenzise kabanzi lapho zitholakala lula endaweni ezifana lezikolo.
Amakhondomu nxa bewaphiwa ezikolo kuba lula ukuthi bawasebenzise kulanxa kumele bazithengele kumbe bathole ezibhedlela lakuma clinics. Kodwa ke kolunye uhlangothi esintwini ukuthi abantwana bezikolo baphiwa amakhondomu kubonakala njengendlela yokubakhuthaza to indulge in sex besesebancane.
Lokhu kusekelwe yisakhamuzi umnumzana Richard Mpofu othi kumele kungakhohlwa ukuthi kulenani elithile ebangeni leli elazalwa lile gcikwane lengculaza eseliqalile ukuya emacansini elidinga njalo usekelo ukuphuma obala lesimo salo kanye lemfundiso yokusebenzisa indlela zokuvikela emacansini.
Abantwana abalo HIV abazalwa belawo balohlupho olukhulu ngoba bazithola besesimeni sokuthi sebekhulile labo sokumele beqalise ukwenza awabamacebo ngempilo. Kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababengelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi, okwenza ukuthi abanye begcine beyenza kube yimfihlo.
Isakhamuzi unkosikazi Sibongile Mkandla yena uthi imfundiso ngokuzihlonipha yiyo eqakathekileyo ukuze abasakhulayo bangacabangi ukuthi balemvumo yokuya emacansini cala celeni ngoba lokhu kulakho ukubhidliza ubuntu emphakathini.
I think we need to strike a balance khona lapha kungakhanyi engani sekukhuthazeni kakhulu. You know, children are children and kule peer pressure phandle lapha eningi okokuthi abantwana besakhula they will experiment. Kodwa asibuyelenini ekubakhuthazeni ukuzigqaja ngemizimba yabo.
Uphenyo lolu luthi kumele uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ziqakathekise amantombazana ikakhulu asemaphandleni ngoba kuyiwo alokhu esilela ulwazi kanye lamathuba okuzivikela ekuzithwaleni kanye lemikhuhlaneni yengulamakhwa. Osakhulayo unkosazana Amanda Ndlovu uthi imfundiso ngengculaza kanye lokuzivikela iyasilela ezikolo njalo abadala basavamanga ukukhulumisana lentsha ngemizimba yabo lenguquko ababhekana lazo esibangeni lesi sempilo zabo.
Abantwana kulezi nsuku abatholi information asifundiswa these days nge-HIV and AIDS kumbakula like abadala abasixwayisayo, and kathesi bakhona abanye abantwana abazalwa belayo. Abantwana laba bakwanisa ukuthi bebe bekhule belayo and abanye babengakwazi khonokho labo sebezagcina beyithola ngenxa yokuswela ukufundiswa kwangkhona.
Impumela ye-ZDHS iphathe inhlangothi ezithiyeneyo ezigoqela impilakahle yabomama abazithweleyo, udlakela ezindlini, ukumemetheka kwengculaza kanye lamalungelo oluntu kwezemacansini. Uphenyo lolu lukhangelelwe ukuthi lusetshenziswe nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthatha izinqumo ngemithetho edinga ukubekwa lokuguqulwa kanye lokwabiwa kwemali ekhona ukuze isetshenziswe ukulungisa lapho okonakele khona. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders seliphefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castlelaga Premier Soccer League ngemva kokunqoba iqembu le-Dynamos ngomgqibelo. Kubika uJoseph Njanji.
Isimo sengalane emiklomelo ngemva kwemidlalo yevikile thoba munembili siveza ukuba iqembu le-FC Platinum lilokulihlezi phezulu lile miklomelo engamashumi amabili ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Hawumayini ngolwesine. Kundawo yesibili kule qembu le-Highlanders lona lile miklomelo elishumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu le-Dynamos nge-2 kanyanga omgqibelo. Lokhu ngokokuqala eminyakeni elithumi ukuba iqembu le-Highlanders linqobe le-Dynamos emdlaleni we-league, njalo kupha ithemba kubalandeli bebhosi ukuba mhlawumbe lonyaka leli qembu lingaphakamisa isicoco se-league.
Ukutshaya kwe-Dynamos i-Highlander lokhu kimi kundilethela intokozo kakhulu, ngoba i-Highlander ibigcine ukutshaya iDimbare ngo-2006. So lokhu kutho ukuthi bese sile minyaka engafika ithumi iDynamos ihlala isikhulela. Kimi enhliziyweni kathesi ngicabanga ukuthi 2016 le nkezo sesingayiphakamisa thina bebhoso.
Iqembu le-Capes United lihlezi kwindawo yesithathu lalo lile miklomelo elishumi lesikhombisa ngemva kokunqoba ele-Chicken Inn nge-2-1 ngolwesithathu. Kwindawo yesine kule qembu le-ZPC Caraibal lona lile miklomelo elishumi lanhlanu, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Triangle. Kwindawo yesithathu kule qembu le-Hawumayini lile miklomelo elishumi lambili. Iqembu le-Bulawayo City likwindawo yesikhombisa lile miklomelo elishumi lanye, ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu amabili athe le-Chicken Inn kanye lele-Wange wona ale miklomelo elishumi iqembu ngalinye. Kundawo yechumi kule qembu le-Harare City lona lile miklomelo yithoba munomunye, njalo libikwa selidinga umqeqeshi omutsha uMoses Chunga ukuba azothatha isikhundla sikaThawura Emangwiro ngoba lihlezi endaweni engathokozisi inkokheli yeqembu. Iqembu leNgezi Platinum lihlezi kwindawo yechumi lanye lile miklomelo yithoba munombili, okulinani eliphethe liqembu le-Dynamos lona lihlezi kwindawo yechumi lambili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Zimbabwe abaningi bahlabela bethi Highlander, Highlander. Yini le Highlander madoda? Hajala!
Malaxi ingoma sihlala abafana be-Highlanders zibatshayela ihlombe abafana bebhoso ngokubhaxabula iqembu le-Dynamos bakukarabhi lokuyidimbare ngomgqibelo. Sithi liqhubeke linjalo bafana be-Highlanders lidlale kuhle libenze balithakazelele kakhulu abalandeli kwaneloko lamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo lilani.